sekufakile njoba siya dikhorondi lama weva aqansa ayehla aqansa ayehle abantu zabemukele njengalokho siqhubeke sinazele ukuthi engxenxa amanani ahlaleli nje sikhalinga lohulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele ku-level 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazama ukuzincedala bempilweni ngoba ikhorona eqinisweni ilimaza abantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa abantu abaningi bayazisebenza baqhathwanga ibhizinisi lingasekho so kodwa kungaba ku-level 1 enxenye kungaba nganeno.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxenye yohulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithi engxenye yohulumende uzakwehla aye ku-level 1. Okwenza abantu batshiwo njalo bakhala izinto eziningi, okokuqala ibamanani asehlile, okwesibili njalo sinanzelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile i-vaccine le-COVID-19. Abantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhangele ukuthi nje ngaleso sizathu uhulumende kehlise. Sibona lezi lemidlalo eminingi siyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe emathetho kwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangawungama-2000. So ngaleso sizathu abantu bekhangele ukuthi hhayi khangathi impilo isiphoti ibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu bebefisa ukuthi hhayi ngasiyangena ku-level 1 kodwa engxenye lokwamamaski oyoma-sanitizer siqhubeke sikwenza kodwa siku-level 1 ngoba abantu sebenanzela ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijime endawo afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa sesiku-level 2. So izifiso zabantu.
Umumo walo mkhuhlane khona ngapho kobulawayo yona unjani kulezi nsuku?
Amanani akhanya yehla ngendlela ehle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazele kulamanye ama-indawo zokugcinela laba bantu ezazibagcina ama-centers avaliweyo ngakhanyelo langeni sikhuluma kanje kathesi akusela bantu. So lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanya ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela enhle kangako ngoba nxa amanani esehla kodwa siyatshelwa ukuthi kungaba le ngozi yokuthi kungaba le wave engalandeli u-wave 4 la iyabe ingaqedaki izabuya nesihube sinjani nokuthi iyabe ikhaya kubanivikele njani. So kabantu kodwa abaningi ungathi sebedelela nje abantu behambahamba abantu bayaminyana abanye lokugeza-ke izandla basagezi abanye lamamaski basafaki kuhle abanye vele bengafakali ukuwafaka. So-ke khona kuyasisusa ubuhlungu ukuthi lanxa amanani esehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayezo ezilethiweyo sibonde siyageza izandla kuphela siyasanithayiza amamaski siwagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungenantinga yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi sikubalekele khona kosingaminyani ukwenzela ukuthi kungaba yingozi yokubana kube enye iwevu ingasitholisi singazimiselanga kumbe singazilungiselelanga. Yiyo ethi singakutsho sixwayisa abantu ukuthi asekunanzeleni khona kosingaphongukuthaba sithi hhayi sokwedlula kwedlule.